Izakhamizi kanye nozulu sebetshaywe luvalo ngokuswelakala kukamama lo ngoba khathesi sokutshengisa okusegcekeni nje ukuthi hayi umkhuhlane lo usuvamile njalo uyabulala. Abantu abaningi batshaywe luvalo ngoba sebebonile ukuthi sokusitsho ukuthi umkhuhlane lo usugcwele ilizwe lonke. Njengoba kwaziwa ukuthi umama lo wavela ngaseMondoro wasebuya nje egula wazofika bhubhela ngapha okutshengisela ukuthi bonke aye bemvakatshela kumbe ayahamba nabo kumbe ababehlala labo kanye nasesibhedlela sakhona bonke nalabo sebekhangele ukuthi labo kumele babe sebegula, okutshengisela ukuthi inamba eyabantu abagulayo njalo abazabanjwa ngumkhuhlane lo izakwanda. Okutsho ukuthi nje uhulumende indlela azisebenzisayo zokuvikela lo mkhuhlane ukuthi ungawandi kukhanya ngani nje sekumele zikhangelwe zihlalelwe phansi zikhangelelwe ukuthi zingarinovethwa kanjani ukuthi zize zisebenze njalo zifikele uzulu kulo mkhuhlane.
Bakhona odokotela abathi uhulumende akaluphathi kuhle udaba lwe-coronavirus lolu, ungathini ngalokho?
Ngivumelana labo dokotela laba sibili ukuthi uhulumende udaba lolu lwe-coronavirus kaluphathe kakuhle, ngoba singakhangela ukuthi umama lo ositshiyileyo uvelele ngaseMondoro okuba yiyo iMashonaland West Province wazokufakwa ngapha esibhedlela saseHarare, okutshengisayo ukuthi vele mzwa egula ethathwa izimota elethwa ngapha eHarare akula ngitsho testing ngitsho nayodwa eyayenziwayo kumbe i-isolation ayifakwayo kuyo ukuthi uqale kukhangelisise ukuthi ugula ubulawa yikuyini engakahlanganiswa nabantu abaningi. Njalo nje uhulumende obebhizi ephiwa izimali abanye amazwi kanye nabantu besithi banceda indaba ye-coronavirus yokuthi kube namasenta kwamaprovinsi wonke, sebethatha umuntu ovela eMondoro bemletha ngapha eHarare bengamamsanga esenta ye-isolation ekhona ngale eMashonaland West, okutshengisayo vele ukuthi indawo lezi kazikalungiselelwa. Njalo ama-test kit lalokho kokuthestisa i-coronavirus uhulumende kakuqakathekisisi ngoba yena ubhizi udidizelana nento ezokuphumisa imali ezingasizi lutho njalo ezingancedi uzulu, etshiya indaba le eyokuthi kube namakhithi akwanayo njalo avamile ilizwe lonke ukuthi umuntu angaze aguli engafi ekhaya utheswa ekhona khona ngale engakahambi engakahlangani labantu abaningi.
Uhulumende kuyini ongamxwayisa ngakho?
Uhulumende ngithi hayi hulumende, sekukwehlulile lokhu, sokuqakathekile ukuthi kathesi udinge bonke abalolwazi lo mkhuhlane lo we-corona usebenzisane labo ukuze bancede njalo basize ukuthi bakuphe ulwazi lokuthi umkhuhlane lo uhamba kanjani njalo uvikelwa kanjani, ngoba singayekela ukuthatha lo mkhuhlane serious uzaqeda abantu lapha eZimbabwe kugcine nje sokusala abambalwa.